Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 25 kumbimbitho 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uzulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomfu lolukhetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Komishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa asesemaphethelweni. Likomishini ithi abantu kumele bayehlola imininingwane yabo kuluhlu lwabantu abavotayo i-voters roll endaweni zokuvotela ukwenzela ukuthi nxa kukhona ukuphambanisekileyo kulungiswe phambilini kokhetho kusasa. Izeki ithi isilungise izitishi zokuvotela ama-polling stations lapho kulokhetho, njalo ithi i-voters roll layo isikhona kulezo ndawo. Amabandla ezombusazwe lawo athi asemelele usuku lwakusasa, njalo athi akhangelele ukunqoba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Swithen Chirodza.
Nxa ngingafaka umzekeliso ngingathi ukuthi sesihlome njengamabutho kamzilikazi, amabutho kandlangamandla, ocitshe njengomkhonto osanda kulolwa. Into engiyibonayo nxa iZEC ingabancedisanga njengoba phela kulezi nto ezinye esizisolayo emaphepheni ezekhe, engikubonayo ukuthi laba abancintisana lathi sizababhuqa ngomgqibelo ngesonto, ngibona kuyabe kulokujabula. Into engani iyasilela nje yokuba kwazi ukuthi iZEC izaba ngu-referee lowana opheleleyo, kumbe izawuba ngu-referee oyabe khahlela ibhola encedisa abezanu.
Abamanye amabandla bathi bayazizwa mpela labo bakhangelela ukunqoba kulolu khetho. Lina njenge-CCC libona liphuma lezihlalo ezingakhi?
Izikhunda lezo vele zazingezikaZulu, uZulu weZimbabwe, abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe. Ngaleso sikhathi bona ngo-2018 bavotela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Ngathi samboni sizathu esingasigwenqa thina ukuthi singathathi izikhundla zonke lezi ngoba zazi ngezethu izikhundla ezabantu beZimbabwe abazikhethela bona ngokufuna kwabo, baphanjaniswa nje nguhulumende okamnangagwa esebenza labanye esasisebenza labo esasibathemba sisithi ngabanye bethu. So izikhundla zonke hayi zibuthwa yi-Citizens Coalition for Change. Izikhundla zonke vele zingene esambeni se-Citizens Coalition for Change. Sesimelele ukuthi ngesonto sibe sijabula, sinatha lathi okumnandi, sijabula nje singaphansi komthunzi ngoba isikhathi sesifikile.
Ungathanda ukuthini kuba sekeli bebandla lenu kanye lakuZulu jikelele ozavota kusasa?
Ngithanda ukuthi kuZulu ye izolo sibone abezanu beletha impuphu ephumula beletha impuphu kuward 5 ngathi eBulawayo Central beletha impuphu esizinda einye njalo beletha emganini kuward 26 lapho kulokhetho sithi thina thathani impuphu ngoba indlala ibhahile lapha ezweni thathani impuphu lizidlele kodwa nxa lingena ebhokisini fakani uca ngaphansi kolo muntu omele iCitizens Coalition for Change lizabona ubuso buka advocate Nelson Chamisa libe selifaka uqa ebhokisini eliphambi kobuso buka advocate Nelson Chamisa
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla le TRC kobulawayo Isiphathamandla seMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Muzobanzi Ncube uthi uZulu kumele avotele ibandla likaChamisa ngoba uMakhuphe wakubeka sobala ukuthi bazasekela iTRC
into enziwe nguDr Thokozani Khuphe ngiyayincoma njalo ngiyayithokozelela kakhulu because uDr Khuphe utshengise ukuthi yena ungumkhokheli oca bangela elakusasa leZimbabwe elihle and elakusasa leZimbabwe elihle ngelingelazana uPF thina sodwa njengama opposition party sesilokho sisilwa sisilwa sisodwa sicegwa yiyona le izana uPF nawu uMonzora laphana sesele seyedwa seexposed ngoba support izana uPF so ukubambana into enhle kakhulu ngoba ungabona ukuthi ngo2008 uChamisa zangebe ngupresident because amaya ama votes abuya ngapha kuDr Khuphe so ukubambana kwabo lokho sibili into etshengisa ukuthi singaba njengabantu beMalawi leZambia khona ukukhala bakwenza ukuthi bewine so abantu bonke kumele bebambane sibili libetshengisa ukuthi khona kubanjweni kwenza ukuthi sikhiphe iZANU PF yiso isiqokoqela sendaba iZANU PF ayikhona thina iopposition
kulabanye kuTRC abathi kabafuni kuzwa ngani lo Makhuphe ngoba lazama ukudiliza ibandla labo yikho nje kuyiwa kuma by-elections kungenxa yenu
Mdumzana Nkomo abantu abangafuni uDr Thokozani Khuphe ku-CCC abantu abalombono omfitshane kakhulu njalo abangazwisisanga ukuthi u-advocate Nelson Chamisa wathini esithi akusela muntu olesikhundla ngisho siqalisela phansi angazi ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi ngibekuthi uDr Khuphe upronyiswe isikhundla esithize ngisho ngumuntu ozihambela nje laye eyi-citizen yeZimbabwe so angazi ukuthi okubahluphayo yikuyini into kuphela mine engangitshengisa okubahluphayo yikuthi ngabantu abangafuni ukuthi izana uPF iphume embusweni ngoba nxa ufuna izana uPF iphume embusweni kumele ukubone sibili ukuthi kuqakatheke ukuthi abantu babambane ngoba sonke sinje singabe lokho esikhangela ukuthi senzelane emuva wonke umuntu waphanjaniswa la uDr Khuphe njiana waphanjaniswa ngoba wakwa-recallwa phela kulezi zinto eziningi ezenzakala kuye but sithi asifakeni konke lokhu muva sikhangeleni phambili ngoba into exakathekileyo lapha yikuthi sikhiphe izana uPF ayikhona ukuthi sibe sisilwa sodwa so laba abantu abangafuna uDr Khuphe obviously ngabantu abafuna nje izikhundla nje kuphela kumba babona ukuthi sebezathathelwa izikhundla yi problem
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngoMDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule othi labo bakhangelele ukunqoba kusasa.
Hayi ZANU PF ayiluzi by election. Ingoba ithatha election yonke ngendlela sibilele izimpazo zethu ezidingakalayo. Asithathi lula konke nje. Siwenza umsebenzi njengomsebenzi. Ya khona konje thina iZANU PF ayilahlekelwa yi-by election. IZANU PF iyawina nje ama-by election lula kakhulu.
Izikhundla zamakhansila siyazi kulezedlula ikhulu 122 kuthi ezamalunga ephalamende kulezi ngamachumi phose amathathu 28 njengezana uPF libona liphuma lezingaki lapha
xa ngikangela ngoba izakangela ukuthi kuvote le by election ikangela ukuthi izana uPF sibili xa kuthiwa sehlulekile 90% of the votes mesiphumelayo ngomsebenzi wenziweyo lokubonakalayo kugrawu ngoba
abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-TRIPC bathi hayi nxa liyanqoba liyabe liqilibezele akula ngendlela elingabehlula ngayo.
Ukuthi inkomo yingomo yabo yasuku zonke le yabe-TRIPC hayi ingomo yabo yasuku zonke sinili ngabe bayatshintsha ingoma kade kungaba ngcono ngoba manje bahlala behlala ingoma eyodwa isikhathi sonke kuyadanisa kakhulu khonokho. Okanti bayenzani bengena emkhankasweni xa bebona ukuthi bazaqhilwa bangenelani kwabo emkhankasweni nalowo babe basebezimele eqeleni vela bayekile babukile kungena abanye ababonayo ukuthi bazaphuma lolutho.
Lingathanda ukuthini kuZulu weZimbabwe kuyiwavota nje kusasa?
Engithanda ukuthi ngutsho kuZulu weZimbabwe ukuthi i-by-election leyi iqakathekile kakhulu, yiyo ezasitshengisa ukuthi phambili esiya khona ku-23 sizahamba njani. I-by-election yaleyo iqakathekile kakhulu, ngakho-ke kumele siyithathe sinikezizibaziso ezidingakalayo ngoba yiyo ezabe sitshengisa ukuthi phambili ngale lapho esiya khona umsebenzi uzahamba njani. Okukhangeleleni ukuthi phakathi kwamabandla aphikisayo mina ngikhangeleleke kakhulu, ngikhuthaza amalunga ezanu-P F ukuthi asambeni ngobuningi bethu, nalabo abasisekelayo bangasemalunga ayithotha bale voti yethu, asambeni siyenika izanu-P F amakhandidethi ezanu-P F ivoti.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu-P F. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi abantu kumele baphume ngobunengi bayevota ngokuthula kusasa.
Yesibhoda lapho kufanele kube ama-by-election, ama-polling station asekhona asefakiwe lapho okungela ama-buildings khona ufakwa ama-tent ezekhe amapholisa lawa khona khona futhi alinde sikhalela abantu bahambe bayevota. Kodwa okuyiqiniso yokuthi sike saba le program ekuthiwa i-road show kulipelasonto edlulileyo, sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavotwa khona, sinanze bekulabanye abantu akade vele bengazi ukuthi kule by-election. Xa umbuze imali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lokho, so-ke kwasithengisa ukuthi kutho ukuthi abantu basebezilungiselele kodwa eqinisweni bakhona abanye abangaziyo. So-ke sibona ngathi i-road show liyana la incedisile ukuthi ivule abantu indlebe abantu bakwazi ukwenzakalayo, kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambe bonke bayevota.
Nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye.
Ngizakhuluma ngoBulawayo, ngingazi ukuthi kwenzakalani kwezindawo lemaphandleni, kodwa koBulawayo kulokuthula asikabona abantu nje abethusela abantu. Kodwa ukugange ngathi ngikunanzelele lathi nxa sibhoda bhoda kodwa kulama-flyers la befakwa, ama-posters la afakwayo, abantu abazavotela ukuthola izindawo ama-posters lawa adatshuliwe. Lokho ngikunanzelele, amanye wathola ukuthi nje afike ahlonywahlonywa umuntu efike ehlabahlabe laphana ebhitshe lapho kuleli hloko nale emlonyeni. Iwugange ngubonileyo khona ukuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi nxa kuthiwa kule-election bahloniphe, bahloniphe lo mthetho. Ungaphambanisi iposta omuntu, hambe uyevotela umfuna kulilungelo lakho. Awusubonakala usuthemba ngamflyers abanye abantu kumbe ngama-posters, khona kwana yikuganga, akukho emthethweni. Lo muntu engabotshwa nxa sibile ngananzelelwa abantu uyangena ejele. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenzi khona ngomkhuba omubi.
Ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama-by-elections, lilokhe likhathazekile yini njengabahlali bakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota?
Ye, kuyadanisa ukuthi sinaze ukuthi iBulawayo lezi yindawo emathebelele ngoba ngazikhwaya kulawa le mathebeleni siyikhangelele ukuthi layo ibe incediseke. Okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba bayabhalisa ukubana bathole ithuba lokuvota bangene ukuvota sro, iinumber zethu zikhanya zokuziphansi kwezinye indawo khonapha kuBulawayo lakwezinye indawo emathebeleleni. So-ke lathi njengezakhamizi silohlelo liqakathekile lama-civic organizations lapho esincedisana khona lezekhe ukuthi abantu abahambe bayevota, bahambe bayebhalisa ukuvota. Kanti sikhuluma kanje lanxa i-bliss liyana yedlula, kodwa abantu sosibaya-encourage ukuthi abahambe khona ngale farm owner bayezama ukuthi labo ba-register khona ngale kwenzela ukuthi kungabi lohlupho, ngoba nxa singananzelelanga kule ngozi yokuthi singagcina silahlelwa ama-constituents. Even kathesi kuliviki ephelele besile-road show sihamba sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayevota ku-by-election. kodwa kunye bese kusikumqoka bekuyikuthi abantu abavele qiniso ukuthi bayarithanda ukuvota. Njalo siyathaba ukuthi sizokuthiwa kule ndaba lezithuba ezizathathwa kanti sihulumente ozakhupha ama-centers efake izithuba ukuthi abantu bathathe izithuba. So sikhuthaza abantu abasha bathathe izithuba bese kuthatheni izithuba bahle bahambe straight bayirejista ukuvota. Lokho siyakukhuthaza kakhulu ukwenzela ukuthi iMagebhele ningalahlekelwa ngamanye ama-constituents.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubochiwe umkhokheli weqembu le-Operation Dudula elihlukuluza isizalwane zakwamanye amazwe lisithi kumele ziphume ziphele kwele South Africa. Umnumzana Nhlanhla Lucky Dlamini ubotshwe izolo kulandela ukumangalelwa kwakhe emapholiseni libandla le-Economic Freedom Fighters lona elithi umsolwa labanye bakhe bahlukuluza ilunga lalo ngokulingenela endlini belethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa lisebenzelana labantu bokuza. Amalunga e-Operation Dudula athwalise uZulu amagabha avuzayo ngokuhamba engenela abavela kwamanye amazwe abagoqela abeZimbabwe esithi kabasuke kwele South Africa babuyele emazweni abo. UDlamini uzamiswa enkantolo eRoodport eJohannesburg namuhla ngokubika komsakazo we-SABC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Akusimangalisi ngoba okunye nabo mnxa kade behamba hamba benza lento yabo yokuzithathela umthetho bawufaka ezandleni zabo bese bephula imithetho yelizwe, ngoba leli lizwe lase South Africa libuswa ngemithetho eqokwe ku-constitution, kusho ukuthi akekho omunye onelungelo lokubandlulula ilungelo lomunye. Ngakho-ke umuntu uma engathola ngathi sebandlululiwe or ilungelo lakhe selikhitshiwe ngomunye, ulelungelo lokuthi aqonde abezomthetho ukuze bakuqondise lokho. Asikwazi phela njengakhathesi ukuthi kanti ubotshwe ebotshelwa kuphi, kodwa-ke asimangali kakhulu ngoba naye-ke besimqaphele ukuthi ungumuntu ongathi usezithathela umthetho azifakele wona ezandleni.
Ngaphandle kokubotshwa kwalumlisa, akhona yini amanye amanyathelo enziwa nguhulumende wele South Africa ukuvikela uZulu kumaqembu afana le-Operation Dudula?
Sekucaca-ke ukuthi uhulumende wase-South Africa indaba leyo sekufike lapho angathi naye usebona ukuthi sokumele asebenzise ezomthetho ukuthi ayilungise, ngoba kuyacaca ukuthi uhulumende kudala inanzelela lento ukuthi ingathi ithathela abanye abantu amalungelo abo. Pho-ke hhayi, kuyacaca-ke ukuthi uhulumende wase-South Africa kalalanga nje uyikhangele yonke lento eyenzakalela izweni lakhe.
Akhona yini amanye amaqembu afana le-Operation Dudula mhlawumbe aqhuba inhlelo ezifanayo?
Amaqembu la uDudula akusilo lodwa leli, ngoba kule Dudula ezimbili nxa sisizwa kuthiwa kule Operation Dudula le yabo Nhlanhla Lucky, kodwa kukhona enye iDudula okukhanya indala yase-Alex bathi Dudula Movement. Nxa suyikhangela yaqalela kudala-ke ukwenza leyo nto yokwenza lokhu ekwenzayo. Hhayi-ke iy'nhlangano zonke nje ezinokukhala ngengqubo yokwenzeka okwenzeka ezweni laseNingizimu Afrika kufuneka kodwa yonke into iyenze ngokulandelela umthetho. Umthetho wona uzange wadalela ukuthi abantu bahlukumezwe, wadalela ukuthi ulawule impilo yabantu ukuthi baphilisane kanjani ukuze bangahluphani. Hayi, kunzima-ke nxa kuyikuthi-ke sekufike lapho sekubotshwana khona, kodwa-ke besifisa ngathi kungaba nobubelo kucatshangelwane ukuthi umuntu nomuntu kacabangela abanye, nomthetho nawo uphinde mhlawumbe ukunanzelela ukuthi asikudingi thina njengezizalwane ukuthi lo ndoda simthole esenenkinga, kodwa naye besingamkhalela ukuthi kazwe phela naye izikhalo zabantu. Akudingekanga ukuthi kuze kugcine kufika kuleli zinga lokuthi kungathi sekuqotshenwe. Kanti ke thina nathi singabantu ke siyabavikela abantu bakithi ukuthi bangabi naleyo nkinga ukuthi bahlukunyezwe ngabanye nje. Siyakhala nako kulabo abakhala ngalokho abakhala ngakho beyizalwane zeSouth Africa ukuthi asinakeni phela umthetho kuyo yonke lento esiyenzayo. Kungabi ukuthi nje umthetho abantu bazithathela bazifakele ezandleni.
Umnumzana Bongani Mkwananzi ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kunjalo nje kuqhamuke uDlakela edolobheni leCape Town kwele South Africa. Osomatekisi batshisa izimota lamabhasi bekhonona ngokudula kwezinto ezitolo. Lokho kwethu seyabavela kwamanye amazwe sebecabanga ukuthi lolu Dlakela luqondiswe kubo inhlanganiso yeOperation Dudula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town, umnumzana Ephraim Sibanda.
Yasibone imithova ivalela amabhasi, amabhasi etshiswa njalo amakhampani amaningi akasavulanga namhla alipela imisebenzayo emuva, njalo bathile umlayezo ukuthi abantu bengabuye emsebenzini until situation under control.
Lona udubo lwakhona kahle kahle luqhamuke njani? Yilo lona lolu olwazakalayo nolensukwini kumbe kube lo dubo oluhlukanile?
Ngokuzwa kwami bathi bakhalela ukukhwela kwezinto. So bona ngani into yokuthi into zikhwelile abafuta akhwelile kwabakhala ngakho.
Kodwa bese begqikeza amatheksi.
Okay, laba kade beshile ngokuphetha nabantu bamatekisi. I-association yamatekisi ekade ngokuphetha asasebenzi kawule petition abayigavukileyo ekhona alwanishiwo ukuthi lezitshiyaku-emsiyomekuyazigavunyela but kule petition esazinhlela namhlanje koseningi lokhu abakukhalelayo.
Manje wona amapholisa athethe nyathelo bani? Bakhona yini ababotshiwe?
So far asikezwa. Kubona ngani by end of tomorrow kuyakusukuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyak
njani sekungconywana na
ungconywana ngiyakuma lo driver wamatekisi wathi hayi staff ukhala ngani yakho under control so zale tikanyela staff ekuthi umuntu njani njalo abaningi abangahamba nje ukuthi staff athi bezosebenza so babona staff ukuthi yabunjani so public nawo abakhambana bayesaba ukuthi waqhubekela phambili sakela lwakhona so okuningi athi ayinakuthi umuntu
Umnumzana Ephraim Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphepha ndabeni. INews Day ibika ukuba ibhanga le-International Monetary Fund lithi abantu abanengi babhekane lendlala eZimbabwe lonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho lokungani kuhle kwezulu. I-Chronicle ithi amapolisa azasebenza gadalala ekulondolozeni ukuthula ngesikhathi sokhetho. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi uhulumende wele Ethiopia usemise ukulwisana kwakhe labahlamuki ukwenzela ukuthi uncedo lokudla oluqondiswe ebantwini besigaba seTigray lwenelise ukubafinyelela kuhle. Umsakazo weVoice of America uthi umkhuhlane wesihudo icholera oqhamuke kwele Cameroon usubulele abantu abalitshumi lambili 12. Siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi umanyano we-NATO uzathathela ele-Russia amanyathelo alubana lithe lahlasela ele-Ukraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. uBiden wethule amazwi la eseBrussels kwele Belgium izolo ngemva kokuhlangana labakhokheli bamazwe akuNATO kanye lalawo akumanyana we-European Union lowe G7. Wazise njalo ukuthi sebethe sele Russia ezinye njalo izijeziso phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine. UBiden uthe njalo bazaqhubeka besipha ele Ukraine izikhali. Namuhla uBiden ukhangelelwe ukuyahlangana lomongameli wePoland kulelo lizwe. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Izijeziso zenotho kukhangelela ukuthi zizaqhubeka zilokhu ezisetheswa izwe laseRussia. Kodwa kangiboni ukuthi kuzaletha inguquko kulokho kufuna ukuthi kuguqulwe phansi kokwenzeka eUkraine. Into edingakala kakhulu engenzakaliyo khathesi yilokho esithi yidiplomacy, ukuxoxisana kabanzi. Akuxoxiswana ngendlela enkulu kakhulu. Yebo kambe siyabona abaseRussia nabaseUkraine bayaxoxa lapha lalaphana, kodwa kusadingeka khona kakhulu ukuthi iRussia leNATO zixoxisane kakhulu. I-United Nations kusamele ikhuthale kakhulu kulalokho esiyibona ikwenza, ngokuba izikhali zingathunyelwa kuthunyelwe ama-sanctions kwenzwe zonke lezi zinto, kodwa kusoze kusize phansi ngaphandle kokuthi kukhulunyiswane ngendlela ezakwenza ukuthi bonke basuthiseke ngomphumela walezi ngxoxo.
UBiden Ncube uthi alubana ele Russia lithe lahlasela ele Ukraine ngezikhali zechefu kumbe zempubhiso, iNATO izathatha amanyathelo. Yiwaphi lawo manyathelo?
Angiboni ukuthi iNATO ingangenela kwelase-Ukraine ngempi, ngokuba into engenzeka lapho kayicatshangelwa ukuthi ngaba njani. Kuyaphangisa kube yimpenyi emangalisayo emhlabeni engachithekela umhlaba wonke jikelele, lapho esingagcina sibona sekusetshenziswa izikhali ze-nuclear. Njalo kangiboni ukuthi iRussia kungenzeka isebenzise lezi zikhali elizweni elingelazo lezo zikhali, ngokuba kuyinto nje emhlabeni ehlonitshwayo ngabantu ukuthi kazisoze zasetshenziswa lezi zikhali elizweni elingela lezi zikhali, ikakhulu nxa zingazange zasetshenziswa ngamanye amazwe. Ngakho kangiboni ukuthi zizasetshenziswa lezi zikhali. Yebo, sisakuzwa kukhulunywa, kodwa angikakuboni ukuthi kuyinto engenzeka. Sazi njalo ngamakhemikhali la lama-biological, kodwa hayi kakukabonakali izinto eziveza lokho. Yebo kambe imeli ngabe kubona ngeyayo indlela, kodwa thina lapho esime khona kasiboni bufakazi bokuthi lokho kungenzeka masinyane. Mhlawumbe kuyindlela nje yokuthi kuvinjelwe ukwenzeka khona lokho ngokuthi kukhulunywa ukuthi kusengenzeka.
Uthi njalo uBiden ufuna iRussia ixotshwe kumanyano we-G20 lanxa nje amanye amazwe engavumelani laye. Ukubona njani lokho?
Lanxa bengaxotshana endaweni ezihlukahlukeneyo, kodwa kusadinga ukuthi kube lezinye indawo lapho abazakwazi ukuxhumana khona, abakwazi ukuxoxisana khona, ngoba bangavala lawo mathuba batshisa amabholoho, bayadiliza amabholoho, kuza kwenza ukuthi impi icine isiba ngumkhankaso obanzi kakhulu, icine idonsa abantu abaningi, kusiba yimpenye eyomhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke kuyadingeka kakhulu ukuthi yebo kambe lanxa bengaxotshana lapha lalaphana, kodwa babekwazi ukuthi kusadinge ukuthi bakwazi ukuhlala phansi kulezo zinhlanganiso baxoxisane. Yona i-G7 ngokwayo ibingasetshenziswa nje ukuthi kube indawo yokuthi baxoxisane balungise lokho okwenzeke e-Ukraine, kodwa bangaxoxana kuyo yonke indawo, kuzasala kungasela mathuba okuthi bakwazi ukuxoxisana. Kuzasala nje i-United Nations yodwa, kwezinye indawo bengasakwazi ukudlelana, bengasakwazi ukubambisana, sebedonselana, okuza kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi balungise udaba lwe-Ukraine ngokuphangisa.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Nazi ebezihamba phambili. UZulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomvu lolu khetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Yimi uNtungamile Nkomo.